Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ncwabakazi 2020 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sekubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo.
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Iyona iconstitution kanti thini ngokubotshwa komuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalikhulu lamachumi amane 140 abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabangamakhulu ayisikhombisa kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Akula muntu obulewe ligcikwane leli ngesikhathi esingaba ngamahola amachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani lababanjwe belegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane eziyisithupha 6070. MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. UChamisa wethule amazwi la enkundleni zobulembu izolo esithi uZulu uphakathi kobunzima obubangelwa yikuswelakala kwamacebo kahulumende njalo ebusa ngocuku. Amazwi la eza ngesikhathi abanye bese bekhonona ukuthi uChamisa wehluleka ukukhokhela abantu nangu bayadubeka yena engakhanyi ukuthi wenzani. Abanye bathi amazwi akhe aphuzile ukufika ngoba ukubhidlika kwenotho sokufike kusibanga esikude. Kodwa abanye ngabamncomayo besithi la yo amazwi kade bewamelele. Kesizwe amazwi kaChamisa.
Fellow citizens, this is our chance to shape our future. I urge you to stand up, to speak out, and to be in peace as we mobilize and organize to articulate ourselves. It can be criminal in believing in the alternative, to think differently, to think better, to act better in peace and solidarity. I thank you.
Lawo amazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma engondleni ye-Twitter.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqhubeka sixoxa ngesifo se-COVID-19 sona esithethe umphefumulo wabalikhulu lamachumi edlula amahlanu 155 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lokuvulwa kwezikolo njengoba uhulumende ebike ukuba imihloliso kalwezi iyaqhubekela phambili lanxa izikolo bezivaliwe okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lingakhuthwa yilolu hlelo lila mi uMikeove ngo-8 ntambama.
Ukubotshwa kukamnumzana Prince Dube Gospanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabi lombuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. USibanda omela iBinga North edalele parliamente wetheswa icala lokujojozela uDlakela ngemva kokuba aphe izisebenzi zakothi mhyper ezimbili ama-mask alotshwe ukuthi ibandla leZANU PF kalisuke esikhundleni kumbe ZANU PF must go. umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, intatheli izindaba ezimele umnumzana Hopewell Chingono, lo councilor we MDC Alliance weMasingo umnumzana Godfrey Kurawone, ngabanye ababotshwa besetheswa amacala angalasisindo sokuncitshwa isibambiso sebail kodwa belokhu bevalelwe okwesikhathi eside ngaphandle kwasikhala obotshwe ngeviki yona le esanda kwedlula. Kodwa usibanda yena kavalelwanga esitokisini, kuthiwe uzakuya emthethwani ndaba mhlazi ku-17 ngenyanga ezayo. Sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, othi uhulumende wephula isisekelo sombuso ngokubopha abasekeli bemandla le MDC Alliance labanye abalembono ehlukene leyakhe uhulumende.
UPrince Madubuke Sibanda bamthesa icala elingekho elithi wayehambe esipha abantu amamaski abhala ukuthi zanu phefu masiko. Yikho abantu bethu baphiwa amacala angekho njalo zabona ukuthi bahle bavalelwe bengaphiwa ibheki, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma lamaloya, bengaphiwa isikhathi sokukhuluma nezihlobo zabo. Konke lokhu mahlaba ezulu asikunanzeleleni ukuthi vele akuhambelani lesisekelo sombuso u-section 49 ezokuyofika ku-section 53 Constitution of Zimbabwe. Ithi umuntu kahlonitshwe amalungelo wakhe, kahlunyelwe ukuba ngumuntu wakhe, should be respected with a full dignity. Njalo enga ebotshwa ephiwe isikhathi sokukhuluma noloya wakhe lalemoti zakhe, engaphongufakwe ejele nje mahlayana engakathonisiswa, aphiwe ibail ukwenzela ukuthi ebuye. UMP ama-MPs da ngama-leaders, yikho bangaya ngaphi? Yikho ngokukhawulisa abantu baphonguhlohla abantu kwenzela ukuthi abantu bahluke besabe.
Manje ngokubona kwakho mnumzana Mafa, ubona ungani kuyini okungakusenzakala lapha? Kubangelwa yini ukuthi baphongubopha amalunga enu mahlayana?
Amalunga ethu amaningi ayabotshwa kungala bail. Yona i-constitution kanti thini ngokubotshwa komuntu? Siza refer ku constitution yethu ku chapter 4 declarations of rights application and interpretation of chapter 4. U chapter 49 iti right to personal liberty, ilungelo lokuthi umuntu wonke ekhululeke. Lokhu kuhambisa kutshengisa futhi kumhlophe ukuthi umuntu obotshiweyo umsulwa ngaphandle kokuthi eze thonisiswe i-court ebethi ngesikhiwa a competent court, not to be detained without trial. Njalo umuntu kaphonga ubotshwa nje mahlayana kungala sizathu. But njalo kunaphana ku 49 akula muntu ongaphonga ukubotshwa ifakwe ejele ngenxa yokuthi bafuna ukukhawulisa noma wehluleke ukwenza ukugcwalisa i-contract leyo ede evumelene layo. Lapha ngizama ukutshela abantu ukuthi akula muntu ongafakwa ejele inyanga yonke engakathonisiswa, kutshengisa ukuthi khona ukuhiyana yikwephula isisekelo sombuso. Umuntu uba ufakwa ejele sezuzakele ukuthi ulecala. Chapter 50, Rights of Arrested and Detained Person, amalungelo omuntu obotshiwelwa lowo sethathwa wafakwa entolongweni. Kuthiwa ufanele etshelwe ukuthi ubotshelweni ngesikhathi, evunyelwe ukuthi ekhulume lemuli yakhe leloya lakhe, njalo lo muntu uvunyelwe ukuthi ekhulume leloya lakhe ensitha, hathi kumhlukumeza ukuthi wenapho ubotshiwe leloya likhonapha labantu beprison bekhonapha. Abantu bonke laba balelungelo lokugcinwa kahle ngoba vele abalacala ngaphandle baze bathonisiswe bafice balicala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le MDC Alliance lithi alisuthiseki ngodaba lokubulawa kukamnumzana Mazwi Ndlovu, owayelilunga laleli bandla ebulilima kuward 2, owabhubha ngenyanga edluleyo kulandela ukutshaywa kwakhe ngababikwa bengabatsha bebandla lezanu PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwakubiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakawutholi loluncedo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alikhethi abantu ekwabeni ukudla. Waqhubeka wathi ukwehlela umnumzana Ndlovu kuyadanisa, kodwa kufanele abantu bebekezele amapholisa edingisise okunengi ngalolu daba. Isikhulumeli se-MTC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, uchasisele usithandekile emhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Indaba le ikhanya inzima njalo yethusa, iyamangalisa futhi. Thina njenge-MTC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi esabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe. Kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni, amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi kakho phandle, kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela. So okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima, sizama ukuthi siyilandelelisise siyiqedisise kuba vele iyangaphi. Sasimthethe kancane, usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba uyenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwi. Kodwa kukhanya asimuntu kazana, ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent, ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka, ngoba njengoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba. Imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement ukukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye uMabulala uMazwi lo, usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo. Sekukhanya ngathiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi, kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi, bemgongoda, bemtshaya, bemlimaza. So kwakhathesi nguye yedwa wabasezandleni zamapholisa, nguye yedwa wabotshwayo. Laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo, abazange badingakali kuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho. Njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza, wayezilimaza ezijayela phansi. Akusikho ukuthi nguye wambambayo, wamtshaya, wamenza sonke sana sihlukamenza sona. So yiwo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo. So isindaba esivele isingasela khanda, singasela msila, esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni. Sizama ngazo zonke indlela okwasiyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo.
Kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani? Singathi isehlakalo leso saba yisibonelo yini, njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni?
Besile themba njalo kuba uMazwi angafeli ize, kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini beZimbabwe, ikakhulu ebantwini bezanu PF abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanu PF yibo abalelungelo ukuthi bakuthole. Bekufuze bazi mbe bafunde baqedisisise kuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni, okulethwa ngama-NGOs ezigabeni, kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo, kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe. Besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda, abantu baqedisise kuba lezi into ezimbili ezijeneyo. Kodwa ukukhona khathesi indlala ikhona, sithandekile ngendlela emangalisayo. Umumbu we-social welfare awukho, abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi, kukhanya umumbu kawukho. Bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni, yiwo mhlawumbe ababambe imphefumulo yabantu bona laba abalutshwane. Kodwa iningi labantu okufusti ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi, indlala ibhahile kithi eMathebeleland South lapha.
Lo-ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 esefilabhusi. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achineneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwezomkhathi luthi lo umnyaka ilizwe likhangelelwe ukuba lezulu eliningi kakhulu ngoba kuleyezi elithiwa lanina. Leli yezi lithiwa lingabangela ukukhudumala kulwandle okuza kwenza amagagasi ezomkhathi abumbe amanzi kusigaba sezwekazi leAfrika. Iphephandaba leDaily News lithi inkokheli yebandla leMDC Alliance ilokhu iphoselana aqatha phezu kokubotshwa kukamsekeli kamgcini sihlalo uMnumzana Job Sikhala. Leli phephandaba lithi bakhona abacabangela ukuthi kule nkokheli ebingathakazeleli indlela uSikhala akhuthaza ngayo abantu ukuthi batshengisele njalo ulosekelo olukhulu ukwedlula enye inkokheli. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Yebo, 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 bahlazi basitudio 7 njani khona ngaphe America madoda. Hayi thina siyaphila ngenkosi uJesu Kristu wasifela emthini kuphela elizweni lethu leZimbabwe leli salithola ngo-1980. Ya, into kuphela esihluphayo mina endihluphayo nansi lamhlanje ngihlutshwa impilo esiyiphila eZimbabwe. Senze ngiplana ukuthi khona ngithi ngcono ngithengise zonke inkomo ngisayile donki, ngithenge idonki ngoba imali ezifuneka ezenkomo nxa kungathiwa 275 ngekhanda lenkomo $2.50 US 42 rand imali South Africa kukwanise kwezimbabwe. So usithi khona umuntu vele ngafuni, so ngufutaukuthi khona umuntu engafuni, sokumhlophe ukuthi vele thina abantu abamnyama ezimbabwe sahlala singalalutho. Inkosi emfanxele ngithengise inkomo ngisayele donki futhi into okhangilimela abantwana. Kanti ngakuthini ngoba ngesikhathi sikaSmith sasithi ha kungaze kubuya iZimbabwe sizafuya ntando yethu, kanti ke siyazisomela. Hayi madoda, kulobunzima kunjenje umuntu ehlezi ekhaya ngala mali, imali yasebhanga ogono wazidlela. Kulobunzima layo ugono yakhona uzihlezi kabotshwa kuthi kathoniseiswa ukuthi imali zabantu beZimbabwe wazidlayo utshintsha ukwenzela amathakathaka amahlamvu abanikazi bazi bazifuna kube licala. Hayi akukhulunywa.
Hey, mina ngibona ukuthi nizofa ngayahawulela iphepha lezimseki. Angiboni ukuthi inenzayibhala, angiboni ukuthi nzabhalani. Angifundanga umnyaka wonke 2020, angifundanga vele. Term 1 amateacher ebekustrike, term 2 until now bengesiku under COVID-19 restrictions. Angiboni sho wakhulumayo ovusa umuzi ncongo Choloza.
Njani basanganzi, wakhulumayo ovusa umuzi ncongo ngasecholocho. Ndakubekelela lonke basakazi oGibstube eNtonkamile Praxidis Jeremiah. Indaba yami namhla yile yokubana cela ukwaba kwazi lathi ngapha sabelwe nsenyakwathu nga sibe kwazi ukuthi laba abantu abafayo bebulawa yicorona bangcatshwa njani, njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Sicela ulwazi lathi kwabazempilakahle kubana baphoste nje kubana sikwazi ukuthi bangcatshwa njani njalo bangcatshelwa ezindaweni ezinjani. Cela kubazi, kubazi. Yabo,
yebo, yebo, linjani kustudio 7 lapho Phila likhuluma loDube lapha seGoli eGauteng. Thwele nzima abantu ekhaya, siyakufuna ukuhamba kodwa impilo ephile ekhaya ekorayit. Amapholisa kanti kuyini abakutholayo kuzani ngokuba bebhitha abantu? Izani sekuhleka lokuthi bathengele wona amajambo nje ama-uniform bekambela behamba ngamajambo ajekileyo beja abantu ingani kule nto abayitholayo? Thina zinje siseGoli sahlibalekiswa yiwo amapholisa indlela ababesihlukuluza ngayo. Kuyini abakutholayo? Vele bedubeka lapho nje, sesikhathele ngezanu bantu. Asazi ukuthi uNkulunkulu uzazasizwe nini. Asikhiphele amaxhego ezanu lawo akakuhamba lo moya omubi.
Salibonani basakazi nabathandi be Studio 7. Lono khuluma uGifty Sonduku umfoko Andlovu lapha neplumtree endaweni yakho Gambu. Basakazi bentando ukuthi nge ngidlulise nje umbono wami omncanyana. Kuba fowethu nyabona imkhankaso yonke eku social media iZimbabwe Live Matters. Kodwa basakazi nzama ukuthi ukuthi sibehlokazi complaina kuphela ku social media ngikho sisebenzele. Sibonile iZambia le Malawi into mabengasekho yepi ngohulumeni besukuma besima yenyawo kugcina kusiba khona ushintsho. Lati singabahlali beZimbabwe ngicabanga ukuthi kufanele esike sukumeni simeni ngenyawo sishuti enough is enough njoba siyaboshwa makho sipala umbhikisho eZimbabwe asizameni siprotesteni singaphandle emazweni angomakhelwane njengo South Africa sivaleni imgcene engene eZimbabwe siseBotswana sivaleni imgcene engene eZimbabwe laseZambia leMozambique leNamibia sizameni sivale imgcele sinoma singayivala inyanga yonke kungabi khona okusebenzayo sibone ukuthi uhulumeni lo ngeke ehle ngoba siyabona ekhaya babo siyabotshwa njalo sizwile lapha uMonica Mzonga esithi kule minority le majority tribe lapha na into ade zama ukuyenza ukuthi yenze lokhwana ukuthiwa divide and rule bezama ukuthi sihlukane singamandebele lamashona iproblem akona amashona iproblem yizana uPF ubobheka labo dadewethu omanyoni labana bakuzana ungaphika mpela bakhulume into ezinye ngikuziqonda stand abantu amandebela kuzana ayabheda amashona kuzana ayabheda so inkinga izano bantu bakithi asingahlukani phakathi singamashona oramandebele asibambaneni sikhipheni izano njengoba lizwile lo Monica Mthwanga isithi yena esethuka lama bishop ama Roma so singabazalwa singama Christian asivikeleni ubishop wephi nyabonga ngokuhlala sezimba
kalibonani njani siyaphila thina badala ngamamela nyezwa yonke into ekhulunywayo but mina ngikhala walaba abantu abavalelweyo abangatholi bail kahle kahle inkinga yini kuzalunga njani ilizwe lokho kubotshwana kubulawana so ezinye izinto iZNPF ayenzi into eziright aye akusajabulisi lokho kudala babotshwa laba bantu abaphiwa bail abaphiwa lutho inkinga yini umthetho awukuvumi ungani amanye amazwi angangeneli ezama ukulungisa maybe angazama ukuzisiza ngoba thina lokho sokuphezulu kwamandla asisakwazi abantu babotshwa babulawa kwenzakalani kanti kunzima la eZimbabwe
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana okukhulu okuqhamuke kwele Libya kubikwa sokuthuli kulandela ukungenela kwebutho leli Libya. Izakhamizi zesigaba seKaduna kwele Nigeria sezizihlomisile ngemibhobho kulandela ukwehluleka kukahulumende ukuzivikela kubahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo. Ekesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans o-Republican National Convention uqale izolo edolobheni le-Charlotte e-North Carolina ekuseni ngokukhetha okusemthethweni uMongameli Donald Trump ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga uMongameli ekupheleni komnyaka. Ngeviki edluleyo ibandla lamademokrasi belilowalo umhlangano ofanayo kade bekhangelelwe ukukhuluma embuthanweni webusuku izolo bekungamasenator ambalwa abalisa uTim Scott, Steve Scalise, Matt Gaetz lendodana kaTrump uDonald Trump Jr. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, iCongress ama Republicans eyaqala kumbe namhlanje angibona ukuthi kuyabe kulentshukuntshu kakhulu njengalokho esikubona kusenzakala kuma Democrats. Singake sazi njalo ngoba ngeze politics ngeza kwazi. Kodwa hayi angithembi ukuthi kuzabe kule kuthakazelelo kumangalisayo njengalokho esikubonileyo. Kodwa labo ngithemba bazaphuma ngobunengi babo bazaba lokutshengisela ukuthi lapho bakhona sibili ngoba bakhona elizweni lonke bagcwele kodwa angithemba ukuthi kuzabe kulwa lokho injongo nje siyibonileyo ayensuke last week yeah ngoba umongameli wabo hayi kunenge lapha sephambanise khona kunenge sibe lapha sephambanise khona laba abanye basamthandi abamvotela kuqala kodwa sazi kuyozala inkomo
asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama Democrats bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla achiyeneyo afana lelama Republicans lalo ubona njani oku isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden kuzaba lomehluko na
yeah umnumzana Trump angithemba ukuthi angafika kubanga lika Biden kodwa lawo bazazama ukuthi bamenze akhanye ngomuntu olozwela akhanye ngomuntu othanda abantu bazazama sibele ngazo zonke indlela ukuthi bamenze abe ngomuntu ongenela ezintweni ezabantu ozusisa uhlupho lohlangana labantu makhaza so kunjalo nje ngithi hayi asazi khona sibele ukuthi kuyazala inkomo sizake sibone sibele ukuthi kume njani
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni leOhio ngapha kweleMelika.
Abasafundi esikolo ama office avaliwe ngikhulumile lo uNkulunkulu izaphela ivirus imenditelayo utaka uNkulunkulu umadlela ufana lami uyaboniswa lingameyisi umuntu omkhulu ivambane laye usemvumbululile kwamba sangikholisi ukuhlabela ngiyakhuleka cela lindalele abomthetho ngiyabathanda bayacela singahlangani emgwaqweni ngokuvingelelana khashana khashana ningasondelelani ungasondela uzathathwa ivirus hambekeza xa ufika ekhaya kezizanda isikhosana pen iyakulaya asozuboni umkhuhla ingoma leyi ikhuluma ngesomiso ubaba nomama ekhabazwanani
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sike sikhangele ebesilazo umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi asukume atshengisele ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa. Ukubotshwa kwamnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North sokubangele ukuthi abasola ukungabili umbuso okhululekileyo elizweni bathi lesi ngesinye njalo isibonelo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.